Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala endlela eqondile kumbe layo. Hey lobu gilimbane phakathi kasazi. Kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo yearly into kayizana uPF.
Ibandla lezanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kamuyi owayengumongameli athe uxhasa leli bandla.
Omunye angaba ngaphandle omunye abe phakathi kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke i-agent iyephathe ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokubungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu lolu ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Amabandla aphikisayo asola i-commission eZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa ongu-polling agent endaweni zokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano we-NATO. Udaba egudwini luyimpi yase-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ibandla lezanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kamuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla ngoba kuyilo alaziyo kusukela ezalwa. Asizweni ekhuluma kulo mhlangano.
Pamerine Zanu PF Pasine Manu.
Lo umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kamuyi owayengumongameli yena obesemhlanganweni we-rally yezanu PF namhla eHarare. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela leli bandla uchothoze ibandla le-Citizens Coalition for Change ngathi yikwehluleka ukwethulela abantu emadolobheni eliwakhokhelayo imfanelo zabo. Ngakwelinye icele umthethwandaba uvumele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube umhlangano ebeliwuvinjelwe eTafara eHarare ngesizathu sokuthi elezanu PF lalo beliza kuba lowalo endaweni efanayo. Ibandla leli lithi lenqatshelwe njalo ukuqhuba umhlangano walo e-Airport eHarare yokusasa. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsayi Mayere utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyasola ukube livinjelwa imhlangano ngesizathu ezehlukeneyo lize livunyelwe yimthethwandaba. Uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe aliphiwe wa ithuba elifanayo elokukhankasa njengelezanu PF lamanye amabandla. Ukuhlaziya loludaba sixoxele umnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe amathuba okukhankasa engabe efana yini kumabandla wonke.
Akufanani ngitsho ngoba ilizwe leli sibone ngathi kusiya ngalaba ababusayo bona bezanu PF ngabe yibo bodwa abalelungelo lokwenza zonke into zompolitiki emphakathini. Ngomlomo bayakhuluma sibili bathi hey ilizwe leli lo lalo lelungelo lokwenza akufunayo angene eqinjini alifunayo elandela right of freedom of association. Kodwa lokho babonga ukukhuluma ngomlomo ngoba ebona bazibona beyibo abanikazi belizwe leli engathi ngesilungu bathi kungathi bala ma title deeds elizwe leli ngobana leli balotha i triple c abafunda kulizwa ngalo ngisho lisetshenziswa yilabo osongqondo ngqondo babo ukuthi khangelana eZimbabwe kuminje kanje kumi kanje kodwa iqinisweni vele kabafuni yikho besuka bechitha lemihlangano ye triple c ukukhankasela lona ukhetho lolo ngumgqibelo yikho beshaya labantu bebopha labantu ngezizathu ezivele zingekho nje vele akulanto okuthiwa iyalinganiswa la akula ngitsho ngitsho ngoba uzwa la zinkokheli zakhona sengitsho la umongameli lo msekeli wakhe bavele bakhuluma ulaka olumangalisayo besethusela abantu bamabandla aphikisa ikakhulu i-triple c labo bayakwazi bayazibonela ukuthi abantu kabasabafuni nxa abantu bengasafuni ungazi baphoqelele ukuthi benzeni asoze bavume kuzaphela kuphela umbuso kantando kayiphikiswa abantu bayawuqeda nxa bengasakufuni
sibonile njalo indodana kamuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uRobert Jr. Mugabe esithi usekela ibandla lezanu PF libone ngani kwenzakalani lapho
lo ujahe umntaka Mugabe lo Robert Jr. Angazi kangikholwa kahle kade sibili ukuthi uzinikele kuleli bandla lezanu PF kodwa ke phela ibandla lezanu PF lilo lunya lwemamba ezihotheni iyakwenzela okunye izanu PF ngakuphuca nje lalokho okuncane olako bawudinge la macala bayephanda la mangcwaba balethe lokunye okuningi umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala ngendlela eqondileyo kumbe layo yayilobugilimbane phakathi kasazi kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo ayisiwo mabizwa abantu abantu abaselandaba lokuthi uthi Mugabe uthi Mnangagwa uthi bani abantu into abangasayifuniyo yearling into okuthiwa izanu p f bangabuya bonke abantwana bezikhulu zezanu bayitshaya izilogani khona emhlanganweni yakhona kakuntshintshi lutho urobert junior engxenye bamcebisile ukuthi bonakala emphakathini bonakala egcekeni usisekela ukwenzela ukubana lokhu elilakho kube yizinto elizazigcina mina ngikho engakubona nje ngoba nxa uyise wavangalene indlela engasayifuni laleyo zanu p f yena umfana lo utsho nxadilo lodwa ibandla alazi kuyazikhanyela nje ukuthi umfana laphana ucatsha ngomunwe ukuthi hhayi nje ngedlulise isikhathi avikele le notho yakwabo kodwa eqinisweni uyise wafa engasayifuni yena uzayifuna njani into eyahlukumeza mhlawumbe yazabangela lokwedlula kwayise emhlabeni kangikhola ukuthi uqinisile lizaba nje lokuthi kuthiwani uzobatha gugugu abantu kuthuliseke nje bazidlele lokhu ababevele bekutholile uyise saphila
lo umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga le-CCC esixoxelayo esegwanda ikhomishini yelawula izokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba ngosuku lokuvota ngomgqibelo ozayo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela emele oncintisayo endaweni yokuvotela i-polling agent abamabandla aphikisayo bayakusola lokhu kodwa abezanu p f bona bathi kabala nkinga ngenguquko eyenziwa ngabezek uMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo
AbeZEC baveze lokhu encwadini yabo abayithumele abamabandla azaphatheka kukhetho lwangomgqibelo mhlaka 26 Mbimbitho eye 2022 Electoral Manual. Umqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana kuZANU PF uMnumzana Tafazi Wamgwadi uthi akubakhathazi lokho osekuvezwe ngabeZEC phezu kwalabo abamele babe khona bemele abancintisayo ama-polling agents.
Saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu kana vanhu vati havane mangwe mafungiro tichangozviona musi wa 26 March tinovimba rutsigiro rwatinarwo rwakakwana kuti hwine zvavo
silalo twesikhala ngalo thina ngoba siyazi ukuthi sizonqoba ukhetho masizenza ukufunwa ngabantu nxa abantu bengaba leminye imicabango siza kubona lokho mhla ka 26 March sinethemba lokuthi lolo sekelo esilalo luza kwenza sinqobe yizo zonke izikhundla kulolu khetho akasilandi lokuningi thina.
Kuthi isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, uNkosazana Fadzai Mayere, uthi bakhathazekile ngokwenza kwabezeki, esithi balobufakazi bokuthi sebebhale bekhalaza ngendlela abenza ngayo.
They've also instituted new rules that don't accord with the Constitution, for example, that there can only be one polling agent per candidate. We all know the huge task of a polling agent, which is to monitor. They start their work very early and end very late. It's just unsustainable, unlawful, unprocedural for one to be limited to just a single polling agent.
Sebesebenzisa imithetho emitsha engahambelani lesisekelo sombuso. Umzekeliso ngokuthi sebesithi bona kuzovunyelwa kuphela i-polling agent eyodwa ukumela umuntu wayo oncintisayo. Sonke siyawazi umsebenzi walaba bantu ukuthi umkhulu okungakanani wokuba lilihlo lalabo abancintisayo. Baqala umsebenzi abanye bonke bengakaqali kube yibo njalo abaphuza uqeda vele akusebenzi lokho.
Enye ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association nakora umnumzana Efidlela Ncube upha umbono wakhe phezulu kokuqatheka kwama polling agents lapho ukhetho luqhutshwa.
Ama polling agent aqhakathekile ekuvoteni ngokuba angamehlo alabo abancintisayo, angamehlo alabo ama political party ancintisayo. Ngakho kumele babe khona kuso sonke isikhathi. Omunye angaba ngaphandle, omunye abe phakathi, kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke iagent iyephathe ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokuba ungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu kulolu ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Asisanelisanga ukuzwa umbono wabezeki njengoba isikhulumeli kule nhlanganiso uCommissioner Jasper Mangwana ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yabulenjini eye-WhatsApp. Lanxa ubufakazi bebuveza ukuthi ubeseyifundile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Joe Biden weMelika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano oweNATO. Inkokheli yeNATO ikhangelelwe ukuhlaziya ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia osekubangele ukuthi umumo emazweni amaningi omhlaba ungami kuhle ngoba kukhuphuke intengo yamafutha ezimota lentengo yempahla zonke ezitolo. Elemelika likhangelelwe ukwengeza lokuqinisa izijeziso zenotho ezethiswa ele Russia. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine ukhangelelwe ukukhulumisana lenkokheli yeNATO enkundleni yobulenjini be-internet emhlanganweni lo. Impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isile nyanga iqalile njalo kubikwa ibutho le Ukraine selithatha ezinye indawo ezasezithethwe ngele Russia. Live talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe esabehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi kulenkulungwane lenkulungwane zabantu abahlala esigabeni seCabo Delgado kwele Mozambique esezivalekele imizi kulandela ukuhlaselwa kwalesi sigaba ngabalwa becatsha abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Abezomvikela kwele-Somalia abalondoloza umvikela esilindweni sendizamtshina enkulu yalelo lizwe esigodlweni iMogadishu babikwa belwisane kanzima lexuku lamadoda aze ehlomile ezama ukuhluthuna i-airport leyi izolo. Umsakazo kamabonakude owe-TV ubika ukubana ababutho le-Somalia babulele abantu ababili abakade bekuleli xulu labalwa becatsha beqembu ele-Al-Shabaab elihlasele izolo. Inhlanganiso elawula ezokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Human Rights Watch elesigodlosayo kwele Melika ibike izolo ubana kulamakhulu lamakhulu abantu abamabandla ezombusazwe aphikisayo ababotshwa bavalelwa emajele okweminyaka emithathu edlileyo bengasiwanga emthethwandaba, abanye behlukunyezwa betshaywa kwele Uganda. Lezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo zibikwa ziqanise ngamandla ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngomnyaka odluleyo oka-2021. Umongameli Macky Sall wele Senegal ukhuthaze abebhanga elincedisa amazwe omhlaba ele World Bank ukuthi liphathise amazwe awezwekazi le-Afrika kuhlupho abhekane lazo ezidalwe yimpi yase-Ukraine. Lokho kuphume emhlanganweni lentshatshelo lezindaba izolo ngemva komhlangano ophathelane lezisebenzi wamanzi owe-World Water Forum owenzelwe esikolweni selizwe lakhe iDakar. Abantu abale midududu bakwele Sudan abaningi babikwa bezinikele imidududu yabo kungela mbadalo ukuthi ithwale abantu ibasa ezibhedlela. Abalinyazwe ekutshengiseleni okuqhamuke ngomnyaka odluleyo abantu besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso kulelo lizwe ngabebutho. Isisindo semali yakwele Gipite sibikwa sehle kwethu saya kumapound phose amashumi amabili 18.50 pounds nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Lokhu impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kwaqalisayo ngenyanga edluleyo. Ozomabhizimusi bakwamanye amazwe babikwa sebesusa izimali zabo emabhanga lakumankampani yalelo lizwe ngemva kokuqhamuka kwale impi.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube osebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngulube ubuhlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permits uthi usezaqala ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngenxa yokuthi ilizwe leli lizavala uhlelo lwama-special permits ngompalakazi lonyaka. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Sisalindile abanye abambalwa embazi yasebeqalisile but abakasubmit usebenzile iprocess yakhona, so asikakwazi ama-requirements exactly ukuthi nxa susiya submitha akufunekani. So yikho lathi singani siselokungabaza okuncane, but ezisoon masinyane sazama ukungena.
Iye kuyini okwenza ukuthi lingani lingakaqali kathi sasingatholi amaphepha angikhona kumbe kumele kuhambe njani?
Ye, into enkulu vele ngamaphepha angikhona, i-qualifications, ama-requirements, izidingo abazifunayo. Asikaliqiniso kahle kahle ukuthi siqualifya kuwapha ama-permits. Ngabona abantu abaningi basabanjwe yikho khona lokhu.
Khona vele bafunani, bafuna ukuthi lingene kuwapha ama-visa wezithi lihlale khona.
Ama-mainstream visas Dube yila avele khona, avele ngamuntu wonke, kufana lokuthi abantu ama-work permit abefuna ube ma-qualifications athize njengoba kukhulunywa ama-special skills kumba ama-relatives permit, ube lomuntu omaziyo ozalana laye kumbe awomtshato, into ezinjalo. So abaningi bethu asivele kasiqualify khona lapho ngabantu ababezimele wonale sasiwatholile ama-special permits, kwakube yi-amnesty nje, kwavulelwa nje wonke umuntu. So nxa sesithi yabuyela ngale nxa bengasenzelanga okunye okungcono ukuthi basehlisele izidingo kutsho ukuthi kuzaba nzima vele.
Manje-ke nxa kungaba nzima khonapho kungawoma sibili lizagcina lisenzani babankulu?
Kunzima ukuthi ngakubekani ukuthi bhadle ukuthi sizakwenzani Dube, sizakubona sesichaphile. Kodwa nxa sokuvele sokwehlule kutsho ukuthi iningi vele loba abanye sizabuyela ekhaya ngosesibadala phela ukuthi sibone sesigijimisa sihlala sesigijima silabantwana. Nxa ulapho ulabantwana usuphila illegal, labantwana kutho ukuthi babeziphila illegal, but iningi labantu imbona ukuthi vele bazazihlalele baphile ngempilo yona lavele iphilwa ngabanje, ngoba i-majority vele a good fraction yabantu bekhaya abalapha vele baphila bengalalutho.
Singathi khonoko kuhlupha kanganani ngoloku?
Kuyahlupha Dube ngoba emsebenzini kunzima ukuthi baku-register, loku ungaze ube nemali ukuthi ube ne-bank account kunzima. La kuthi njengoba sikhuluma ngabantwana, abantwana ukuthi ba-register ezikolo kuyi-challenge. Angaza register ezikolo uma sokufika isikhathi sokubhala ama-exams kuba nzima. angaza abhala ama exams ngoba umthetho kahulumeni uyala vele ukuthi umntwana angabhala angaza angabhala athole isithupha but akula way4 akula ndawo ayitholayo akula msebenzi awutholayo ngoba akalayo into emnika imvumo yokuphila la
singathi kanti sike kume njani njengoba lisalungiselela ukuthi liqoqe amaphephenu ngemfanelo singathi ngamabhenki lokho lisenelisa yini lokuthenga izinto ngezikweledi into ezinjalo ezitolo ezinkulu kuhamba njani
hayi okuningi kusese normal kwaye kwaba lokuhicihici khona phana ngo-November kusanda ukwenziwa ama-announcement ngoba ama-announcement akhona ayengacaci kuhle kodwa after uhulumende seclarifyile amabhenki ayemukela sibili hhayi siyabhenka siyathenga senza konke siyaqhubeka ngempilo njengana injalo okusalayo ukuthi nje nxa uvele uzazi ukuthi isikhathi sakho sesiphelile uyakulovalo wena ngokwakho
emsebenzini-ke lidonisa njani khonapo
le msebenzini abelungu indawo eziningi thina sinje abakasibuzi lutho kodwa uyareporta nje ukuthi lesimo esinje abaningi vele kabakasibuzi lutho asazi sokusiyafika u-October November yikho kuzahlupha khona but abaningi abelungu bakuthatha ngokuthi vele sizazama khona yona leyi process esizayizama I think nxa sesehlulekile yikho lapho sokuzakhanya ukuthi kuya ngaphi amakhampani amaningi asezaveza ukuthi what action abayithathayo ngoba ngicabanga ukuthi lo hulumente uzabe sebafake i-pressure njengana sikubona okwenzakalayo konke ku-ground le mthetho yephalamente bayiphasisa nansi kwenziwa ama-announcement asikawezwa ukuthi ayangaphi but ayenziwa ama-announcement ngokuqatshwa kwabantu bangaphandle cabanga ukuthi kusiyafika ngale komnyaka ihafu yomnyaka u-June July siyabe sokucaca ukuthi emsebenzini kwenzakalayo kodwa kwamanje kusenoma
ubuyele ekhaya-ke ngikulume nanto kudaba khonapo ungabuyela sungaka uyabuyela ufike wenzeni uyaqalisa ngaphi
sesigugile badube sizakwenzani kathi sizahlala lapha nxa ungasasebenzisi sekuzasifosa ukuthi sibuyele ekhaya thina vele sebantu asesingale kuka-50 kuyakutsho ukuthi siyekhaya sizakwenzani so kumele umuntu azilungiselele but abantu abancane sinabantu abancane lapha abalama-2019 ama-teenager early 20s even abati-30s baza kuya ngapha bayahlala khona lapha iqiniso nje siyalibalekela bazahlala ngoba abantu abala ekhaya kula nto abangayenzi thina lati ekhaya siyabe sisihanishwa yisimo ukuthi usuhamba nje ukuthi uye lima ingadi leyo ulima emasimini otherwise kuyabe kungasela future
ye phose lokugcina nkulu
hhayi siyabonga babaduke sikhuthaza labo abantu bakithi ukuthi bazame loba kunzima kodwa sizame uku-aplaya ngangcono bayi-regreta usuke wazama phela singaveli sishe sichedele khathana ngoba siyasazi isimo sekhaya ukuthi sinzima asithembeni ukuthi lo hulumende walapha kukhona okunye azakwenza ngoba nangu uminista uyakhuthaza ukuthi si-aply akakaze atsho ukuthi xa bembuza abemidili uyatsho ukuthi abantu aba-aply
lo umnumzana Sipho Ngulube isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 esejohannesburg kwele South Africa
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izehlakalo esezibone owayengumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama ebaleka elizweni esiyahlala kwele South Africa nokubotshwa kukasibalukhulu wamapholisa kuyonale iviki sokuthiye iningi okugoqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bezibuza ukuthi kambe ilizwe leli elaziwa ngokuthula selingenwe yini. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khonale eBotswana.
Ukhama ukhala ngokuthi uyahlukunyezwa ngosesikhundleni khathesi umongameli Mokgweetsi Masisi. Ukhama wabalekela kwele South Africa ngomfumfunya kenye esithi impilo yakhe isengozini njalo lokhe engakaphenduki. Ngempela viki kubotshe abafowabo bakakhama ababili kukanti ngolwesibili usibalukhulu amapholisa umnumzana Gabetsi Mahope laye uthethwe ngabomthetho. Ukhama uyetheswa umlando wokugcina izikhali zempi ubudlelwane bakhe loMasisi sebaba munye ukusukela ngo-2018. Uthi uyakwazi ukuthi uMasisi nguye ongemuva kokubotshwa kwabafowabo njalo sezimisele ukuphindela ekhaya.
I'm even more motivated to attend now, to return now. especially what has happened to my brothers. I need to get back home to ensure that we end this criminal activity.
Umnumzana Edward Robert isikhulumi sogatsha lwabacuphi bensitha ule Directorate of Intelligence and Security DIS uthi bayenza umsebenzi wabo kungelaa bandlululo. I-DIS yiyo ebophe abafowabo bakakhama kanye losiba lukhulu wamapholisa.
In a constitutional democracy, such as is the case in the country, institutions of state...
Elizweni lombuso wabantu elifana leletu, sisebenza ngaphansi komthetho. Ukhona nayo ulazo indlela zokuthola usizo uma singasebenzi kuhle.
Abe Zimbabwe lobotswana bafana lomnumzana Gift Moyo baselibe mangile ngokuguquka kwezombusazwe elizweni leli elaziwa ngokuthula.
Mina ngombono wami ikho ngisho ukuthi ngabe bayilungisile. Bona vota khona ngale yangaphumeli phandle yazi yafika emaphethelweni ukuze ilizwe leli liqhubeke lilizwe elidume ngokuthula nangokuzwisisana. So nxa sokusiba nje sesigcina labantu bengasaboni kahle ukuthi kade ukuthula kwakhona ke sokusiba yikuphi manje sokungene lowo ngoba sokuthi ngokuqale ngena njalo sokuthi lo ngokuqale phuma.
Umnumzana Ntokozo Thebe uthi ngombono wakhe umongameli Masisi uzama ukutshengisa uZulu ukuthulisana lenkohlakalo. Uthi lokhu kwenziwa kulelinye ilihlo kukhetho lesizwe luzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024.
Kubanjwa ingqondo zabantu for voting ngoba amavoti aseduzana. For voting the accurate person abamfunayo nge the way acting yokusebenzisa ama-powers of which we see as iBotswana peace bucket yase Africa in terms of politics. But lokho abakuqalayo khanye nikuzaba nzima.
Umasisi lokhama kabakaze bephumele egcekeni ukuthi ukuthi babangani kodwa abasiki bebunda bathi mhlawumbe kuba khona ngesikhathi ukhama eseqhubela umasisi intambo zombuso ungahambanga kuhle okafaka uMangoyi phakathi kwenkwilimba. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisaRon Gwele Botswana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kamoya owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla. Bayayisola abamabandla aphikisayo ikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela ongu-polling agent endaweni yokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba egudwini luyimpi ephakathi kweUkraine neRussia. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.